lingali tshona njani mthokazo muhle zimpapo muhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama nguMike Wobe namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni kuhlelo silomnumzana Thando lwenkosi Inkomo wenhlanganiso ye-IM for Bulawayo fighting COVID-19
ngiyakwamukela kuhlelo njani?
Ngiyaphila Mike.
Asithintene udaba esilalo namhla kuhlelo. Awungitshela umbono wakho mayelana ngokumemetheka kwalomhlane elizweni.
Sibonile ukuthi khona abantu abaningi eZimbabwe sebesibulizekile ngomkhuhlane lowo. Siyananzelela inani labantu abawutholileyo likhanya kulinani nje eliphansi, kodwa sesehlelwe i-COVID-19 sigcine sesivala amabhoda, savala amabhizinisi, kwagcina abantu sebengakho emsebenzini. Sikhangele ukuthi njengoba songani kuba ngcono lathi nje empilweni sizenelisa ukuthi sisiphilise kangcono.
Bengicela ukuthi utshele uZulu okunengi mayelana ngenhlelo elilazo njengenhlanganiso ezijonge ukuthuthukisa abantu elizweni.
I-IM for Bulawayo ile ngatha ezine ezisincedisayo ukuthi sincedise abantu. Sila logatsha lwesithi i-biomedical. Lapho kade sidinga ulwazi sisebenzisana lezinye nje inhlanganiso, ngikhale enye inhlanganiso othiwa yi-TIBA, Tackling Infectious Diseases for the Benefit of Africa. Sisebenzelane le-TIBA ke ukuthi sidinge ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti vele i-COVID-19 test eyiyo engcono yiphi phakathi kwe-PCR lalesithi i-RDT. Khonapho futhi ku-biomedical sisebenza ukuncedisa izibhedlela ukuthi zithole imbheda, zithole imithi. Olunye ugatsha lwethu ngolwe esingathi yi-social response, lapho esikhangele khona senza umsebenzi lo esingathi yi-psychosocial support, ukuthi sikhulisane labantu sibancedise ukuthi bazame ukuthi bathole uncedo lokuthi labo bamelane nama-challenges alethwe yi-COVID-19. Then khonapho futhi ku-social response sikhangele ukuthi siyabe sinceda abantu ngokudla, sibanceda ngakonke lokhu ababe kudinga nje njengoba phela beyihlelwe lusukolu nje. And then igatsha lokugcina, igatsha lo lesithi ngolwe-resource mobilization, lapho sidinga khona imali, sidinga khona konke nje okudingakalayo ukuthi uBulawayo leZimbabwe imelane le-COVID-19.
UZulu koBulawayo ikakhulukazi abasaphulayo bakwamukela njani inhlelo zenu?
Abantu abatsha siyababonga kakhulu, ngathi basukumele phezulu. Ngikhumbula ukuthi ekuqaliseni sibili siqalisa lo mkhankaso basukumele phezulu abantu abatsha baba bavolontiya ukuthi baphathise lapha lalapha lalapha. Abanye abantu abatsha futhi ngiyakhumbula abase-Country Park basukumele phezulu base baqalisa la ukuthi bakhankase ukuthi umkhuhlane lo ungabi mnengi kakhulu e-Country Park laphana. Basukumele phezulu kakhulu ekulwiseni umkhuhlane we-COVID-19. Lekwenzeni nje ukuthi umsebenzi wethu nje njenge-IM for Bulawayo kube umsebenzi sibili olula kakhulu.
Isikhathi yiso sesidliwe nguMangoyi. Sithanda ukubonga uthando lwenkosi ngokungena kuhlelo. Ngenani kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngolwesibili 8-9 PM lapha emsakazweni we-Studio 7, lapho siqhubekela phambili sithi udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Isikhathi sami sesiphelile, sengitshaya phansi izulukandaba olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Wobe, mthokazo muhle zimpapo muhle, bye bye.